Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 30 ulwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Laba sebethe bakhuluma ngayo bathi it's not as deadly as lokhu obekucatshangelwa or lawa esivela kuyo. So uvalelani amabhodi? Umuntu ukhangela le timing ukuthi avalwa nini. Most African countries isizini mina lesi singena kiyo yiyo isizini ama economies ayimprova khona ngoba kuba lama tourist.
Elebotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje.
Obaba abaningi kutshengisa ukubana kaba-report cases abo awe-violence. Njalo akhe abaningi balenhloni zokureporta ama-cases anjengokuhlukuluzwa. Ikakhulu mhlawumbe ngayahlukuluzwe umuntu ongumama. Kuyabanzimela abana abahlambe bayobika uhlupho olunjenganalolo.
Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lokuhlukumezana ngobulili olwe-gender-based violence. Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala uyehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngoba kulamakolishi aselezinyanga engelamanzi kuthi izibi zona zibuthwa qongo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Elebotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 obizwa ngokuthi Omicron baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje. Ukuqhamuka komhlobo omutsha lo sekubone amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe ebekwa ngaphansi koluhlu lwamazwe angasamelanga. Abantu bawo bethekelele amazwe angentshonalanga. Intatheli izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo eseCameroon kweleBotswana.
Elohi Botswana lithi akukabi lesizathu sokuthwala imkhono ekhanda kulandela ukuqhamuka kohlobo olutsha olwe-Omicron. IBotswana le-South Africa ngamazwe akuqala emhlubuleni wangezansi kwezwekazi le-Afrika ukuhlola athole abantu abalohlobo lwe-COVID-19 lolu. I-Omicron ibikwa imemetheka masinya okwedlula uhlobo lwakuqala lwe-Delta. Kodwa eleBotswana lithi inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 aliguqukanga kangako lifana lemavikini adluleyo kungaqhamuki uhlobo lwe-Omicron. Umsekeli kamphathi intambo yezempila kahle umnumzana Sithumo Lelatitse utshele idale lephalamende ngomvulo ukuthi akulamuntu osekwalaliswa esibhedlela ngenxa yokubanjwa luhlobo lwe-Omicron. IBotswana yona ithi idaniswa amanyathelo athethwe ngamazwe amaningi awukuvalela phandle izalwane ezivela ngezansi kwezikazi le-Afrika. Umphathi intambo yezempila kahle udokotela Edwin Dikoloti uthi ukumisa ihambo kuzabuyisela emuva inhlelo zokuhlaba abantu iJackson zokuvikela umkhuhlane emazweni angezansi kwezikazi le-Afrika.
I'm expecting just around between one and two million vaccines by end of this year. So you could see what this now means.
Bengikhangelele ukuthi kufike izigidi zamajekiseni ekupheleni komnyaka. Uzabona ukuthi lokhu kutshoni thina sivele sesisele ngemuva njenge-Africa ekuhlabeni yamajekiseni.
Vaccines and vaccination. So you can see that this thing, it will cause havoc for us.
Okunhlanganiso yabeZimbabwe abangaphandle kwelizwe ephakathi kokuloba uhlelo lwe-Diaspora National Policy, umnumzana Sifas Chuma uthi ukuqhamuka kwe-Omicron ukudinga ukubanjwa ngendlela yobukhali ngamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika.
Okuqalinye uvariant leyi ayikabi leviki okokuthi sibili sokungahle abantu babe matasatasa, you know, sokuvalwa la mabhoda. Njalo kwesibili laba sebethe bakhuluma ngayo bathi it's not as deadly as lokhu obekucatshangelwa or lawa esivela kuyo. So uvalelani amabhodi? Ubusukhangela le timing ukuthi avalwa nini. Most African countries isizini yena lesi esingena kiyo yiyo isizini ama economies ayimprova khona ngoba kuba lama tourists.
Uchuma uthi amazwe angezansi kwe-Afrika kumele ahlanganise amakhanda ukuze aphumele lizwe elinye phezu kodaba lokuthi bavalelwe phandle ngamazwe amaningi okugoqela amanye awe-Afrika.
kudinga nje ukuthi amazwe wona wodwa wona la affected at learn to come together bakhulumisane and baphume le ndlela yokudila la laba abantu abavala amaboda bona befuna ukungena ngesikhathi befuna ukungena avulwa nxa bona sebethu la ufuna sebevala kabavalelwe labo bangangeni ngapha.
Inhlanganiso yezempilakahle umhlaba wonke jikelele eyeWorld Health Organization WHO isole kakhulu inyathela lokuvala incele kukanti inkokheli efana lomongameli Cyril Ramaphosa kwele South Africa ithi akuvulwe ihambo ngesiphangiphangi. Ukuqhamuka kohlobo lwe-Omicron sokuphazamise njalo impilo yabaphila ukuthengisa impahla phandle kweZimbabwe. Umnumzana Ridol Moru olimkambo kwempahla zakhe kwele Botswana leSouth Africa lapho umkhuhlane omutsha usegxile khona uthi uqathekile ukuthi inkokheli yamazwe ngezansi kwe-Africa iphume lombono munye phezu kodaba lolu.
Kulu sizi kakhulu ukuthi umkhuhlane lo usukhanya umemetheke kakhulu elizweni laseBotswana laseSouth Africa, okulapho esi-exportela khona izinto zethu. Thina njengama-exporters sesikhathazeke kakhulu, njalo simelele sikhangelele ukuzwa ukuthi izinkokheli zala amazwe amabili ziza kwenza njani. Umsebenzi woku-exporter ungami. Isikhalethi uhulumende ngabe bayahlangana bebone befake imizamo ezenza ukuthi laba abaqhubeka ngomsebenzi esingathi ngama-essential services bevikeleke.
Kumbiko ukukhipha inani labantu abatholakala belomkhuhlane we-COVID-19 wenziwa kabili ngeviki, eleBotswana libike ukuthi kutholakala abantu abadlula amakhulu amabili i-262 abalomkhuhlane lo kusukela ngolwesine lweviki edluleyo. Abezempilakahle bathi nombolo leyo kayitshengisa inguquko enkulu kangako ngemva kokuba lukwesabela ukuthi inani lizaqonga kulandela ukuqhamuka kohlobo olutsha. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Lanxa sebeyizigidi eziphose zifike kwezine i-3.7 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela u-COVID-19. Uhulumende ulokho esithi uzafinyelela ukuhlaba izigidi ezilitshumi 10 million zabantu elizweni umnyaka lo usiyaphela. Asebehlatshwe amajekiseni omabili sebeyizigidi phose ezintathu 2.8 million kwabahlolwe izolo ukuba balalo yini leli gcikwane. Kufunyenwe abedlula amakhulu amabili 235 belalo labulala oyedwa. Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lokuhlukumezana ngobulili olwe gender based violence ukuze ilizwe linqobe empini yaloludlakela. Intatheli izindaba yethu Mavis Gamo sethulela haloludaba ngugceleyo.
Lesi sicelo siza ngesikhathi leZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza insuku ezilitshumi lasithupha zokukhankasela ukuqedwa kodlakela eze 16 days of activism against gender-based violence. Lonyaka lezinsuku zinanzwa phansi kwendikimba ethi Orange the World End Violence Against Women Now. Kumele wenothoni edalele parliamente umnumzana Themba Mliswa uthi kumele luphathwe kabanzi udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana nabesilisa nxa kuhlaziywa indlela zokuvikela udlakela olwe gender based violence.
We talk about the girl child event. What about the boy child as well? The boy child is suffered. If any gender aspect must be aligned to males too, so that we're able to do it once and for all, because women too have become abusive in many ways.
Even a little gender, the alicia is father no pillar, alicia is father na, la besilisa. Sikulma umtuana o intombazana, sikati swanki, umtuana o umfana ge. Umtuana o umfana lai, uhlukunyezwa sikati swanki. Osekubangela ukuthi kube labesilisa abahlukunyezwayo bechaya ngabomkabo lapha emizini yabo. Akumelanga sikuvumele lokho.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni esebenzisana labesilisa eyephadare enkundleni laye ugcizelela ukuthi abafana bayahlukunyezwa.
Obaba abaningi kutshengisa ukubana kaba report ama cases abo awe violence. Njalo abane ngibalenhloni zokureporta ama cases anjengokuhlukuluzwa ikakhulu mhlawumbe nxa ehlukuluzwe umuntu ongumama kwabaningi umuntu abanzimela abana abahambe bayobika uhlupho olunjengana nalolo and kwesinye isikhathi bengaze bebike kuba nzima abana bancedise.
Isiphathamandla senhlanganiso yamakholwa esikristu eyeZimbabwe Council of Churches unkosikazi Stella Nyathi uthi lanxa bekhona besilisa abahlangana lodubo lolu balihlekana nxa uqathaniswa lesilinganiso sabesifazana.
Isimiso sebandla siyikuthi silwisa ukumisa udlame kubomama lakumantombazana njalo futhi sisithi hatshi ekwendiseni amantombazana esesemancane. Mhlawumbe besokusiba lo mbuzo othi kungani kunanzeleleka abesintwana kakhulu ukudlula amadoda. Nxa sikukhangela isikhathi esiningi kuvame kwabesintwana. Kubo baba kukalutshwane ukuthi kuzwakale. Mhlawumbe kuyikuthi bayafukamela inhlungu zabo yini. Asazi njalo but abesintwana isikhathi esiningi okwabo kuphuma obala masinya kuvele kuvele.
Omunye wabasebenzisana labanye abasinda kuzehlakalo zokuhlukunyezwa ama-survivors ngesiNgisi unkosazana Thandiwe Moyo wasemakhokhoba koBulawayo uchasisa ngezizathu zokuhlukumezana asebethe bazizwa ngokukhulumisana labesilisa labesifazana.
Ngaba nenye iseshini lapha ade ngikhulumisana khona nabantu nje kucommunity athi kungoba banabomama obaba babekhuluma besithi kulabo baba abahlukunezana. Uzathela ukuthi yibo wena labo baba vele abayibo abahlukuluzwa ngabomama. Bebalisa nje izinto eziningi ukuthi thina omama kwabanye basincisha even amacansi. So yena lena kithi la i-abuse kokwenza ukuthi cine sibachaya omama. Kodwa omama labo bekhuluma ukuthi hhayi thina okwenze ukuthi senze njalo indaba yokuthi endlini mhlawumbe kwabe kunganakudla izinto abezingahambi endlini abantwana ngabanakudla abantwana baxotshiwe baxotshele i-school fees. So vele nxa umama enestresses endlini akulanto ehambayo umama babesitsho njalo bephendule ubaba.
Emkhosini wokuphawula lumkhankaso owenzelwe emzini we-Epworth kunsukwana yesanda kwedlula umsekeli womphathintambo wogaja olubona ngendaba zabesifazane amabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Jennifer Mhlanga uthe uhulumende wakhe ukhuthaza ukusebenzisana ndawonye ukuluqeda lolu dubo lokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane ngoba kungumlando wakhe umuntu wonke ukukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala walelo dolobho uyehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngoba kulamalokishi aselezinyanga engelamanzi ukuthi izibi zona zibuthwa qo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeGwanda ezihlala emalokishini ayakhelwe phezulu abalise eJacaranda kanye le-Space Corp zithi zibhekane lo dubo lokusilelwa kwamanzi osekubafake engozini okubamba imikhuhlane ngaphandle kodubo lwamanzi. Umasipala sebutha izibi qo ngoba engelazo izimoto zokuthwala izibi. Unkosikazi Siduduzile Masilela umhlali we-Space Corp uthi bathwele amagabha avuzayo.
Sihlala singelamanzi, amanzi akhona ayahlupha. Uzokuthiwa amapayipi adubukile, lithi namhlanje amanzi ebuyile, ntambama amapayipi asedubukile. Yebo ye, njengezakhamizi siyakunanzelela ukuthi amapayipi ethu angabe edutshulwa ukuthi umuzi wethu somkhulu, amapayipi aphansi mancane ngakudala ngesikhathi sikaSmith. Idorobho lingcolile, lingcolisa ukuthi izinto zivuthwa ngendlela eqondileyo. Asazi ukuthi kwenzakalani kumunicipality yethu.
Umnumzana Methuseli Moyo, omunye umhlali we-Space Corp, ugcizelele wathi kokhulu ababhekane lakho.
Ivare Gwanda benantak benasengesa kuzo ukuthesevisiza amabhimu 3 weeks engatota 2 weeks kwezinye indawo amanzi ukhisibe kanye ngomnyaka.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba ugcina izakhamizi zibekezelo lolu dubo lusalungisiswa.
Space Corp ivele it's a long outstanding problem. However, works are underway. Bakhona abantu asebe connected ipiping kuba ngakhala kakhulu ngeyokuthi if works are ongoing abantu siya we cannot expect ukuthi overnight izinto zivuke ezintshintshini siyaxolisa ezakhamizi
bona ngedlulileyo umasipala uthi ngemoto yokuthwala inhlabathi tipa obekumele ibe yiyo ethwala izibi kodwa watholakala ukuthi kayisebenzi kakuhle yabiselwa lapho ethengwe khona okwamanje umasipala uthwalelwa izibi izimoto azibhadalayo ngimele umsakazo westudio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube.
Live Talk namhla kuhlelo The Connection sihlaziya okwenziwa ngabatsha ngesikhathi kunanzwa iWorld AIDS Day lomkhankaso owe 16 days of activism against gender based violence. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Ekhuluma eselativia namhlanje unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba Secretary of State Antony Blinken uthe ukuqiniswa kwezenhlakalo zebutho okwenziwa ngele Russia kulomhlubulo kungadala ingxabano enkulu phakathi kwemelika lalo njalo kungaba luqalo olungakhokhelela ekuthini lalo lithathe amanyathelo athile. UBlinken ukwele Latvia ukuyangena umhlangano wabampathi ntambo benhlanganiso yeNATO. Umongameli Joe Biden wele Melika uqinise inkuthazo yakhe kuzulu welizwe lakhe ukuthi ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 loba uyahlatshwa ijekiseni yesithathu eye-booster kulabo asebahlatshwa amabili. Umcebisi wakhe omkhulu uthi lokhu kuqakathekile ngoba umkhakha omutsha wegciwane leli owe-Omicron ulakho ukungena elizweni ngesikhathana isifitshane esilandelayo. Umqondisi wenkampani elungisa umuthi wejekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 eye-Moderna uStephanie Bankel uthi amajekiseni akhona manje ngokuzivikela kumkhakha owe-Delta we-coronavirus awusoze wenelise ukuba lamandla ngokumelana lomkhakha omutsha oye-Omicron. UBankel utsho lokhu kungxoxo ayenze lentatheli zindaba ezephephandaba ele-Financial Times.
Namhlanje kwezomnotho amalunga edale lePhalamende yasekhuthaze umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukuthi acitshe umthelo afuna ukubhadalwa kubomakhalekhukhwini obiza amadola eMelika angamachumi amahlanu ngoba ungaphazamisa inhlelo zebulenjini. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe izolo kulandela uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe olebudget olwethulwe nguMnumzana Ncube ngolwesine olwedluleyo olubiza phose i-trillion eyodwa $927 billion. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ezimtha uMnumzana Sifiso Ndlovu ongomunye wabazaphatheka emhlanganweni loMnumzana Ncube kusasa ukucubungula lolu daba kuhlelo oluqoqwe ngeyinye inkampani kamabonakude.
Ibhajethi ethulwe nguNongqongqoshe wezimali yibhajethi esikhangelela ukuthi ithuthukise izinga lezemfundo kodwa kukhona lapha okusitelela khona okungathi kayicaci. Nanku phela nxa sesikhangelela ezemfundo sithola ukuthi kathesi ngomumo osikiwo kumele ukuthi ezemfundo zithuthukise kakhulu lokho ezikipheceleza ngesilungu i-ICT. Kodwa yena-ke uthe sevala ibhajethi yakhe wafaka imbono yokuthi uzakuya afake njalo i-tax ezathatha amafoni kathi amafoni layo athi sengani sesithenjwa ezikolweni lezi kakhulu ezile network. Ozokusitsho ukuthi-ke uMthuli lapha usehambe wayavala futhi njalo nalokho esidinga ngesilungu ikufinyelela kwezemfundo i-access ku-education izavaleka kancane kulabo abangala mali leyo ayifunayo. So kutsho ukuthi ngenye indlela-ke ibhajethi laphana iba yisinqumo ibe ngumgoqo ovalela abafundi owabangazuza lokhu esithina ngesilungu kathesi i-digital education. Nakuphela umumo wemkhuhlane leso silawo kanye lomumo womkhathi wokuletha ukuhlupheka lapha lapha usenza ukuthi abantwana abanze bafinyelele ukufika esikolweni. Kodwa babe nakho ukuthi baxhumisa nababalisi kakhulu nge-digital education kuzashota nakho lokhuyana. Yikho engizambuza khona ukuthi ucabangisisile na ukuthi lokho akufakayo kungaba ngumgogo kwezemfundo.
Umnumzana Ndlovu uthi kulezinye inhlamvu zebhajethi ezingenqabela ukuthuthuka kwezemfundo ezigoqela iholo lababalisi lenhlelo zesikolo.
Okwesibili ngikhangileyo ethi ngibuza ukuthi yona i-allocation yakhe yemali nxa sikhangela iholo lezisebenzi zikahulumeni uthi yena usipha 281 billion abasebenzi bonke bakahulumeni. Nto engiyihlaziya kuhle le imali mina ngayibona ukuthi utsho ngamafishane ukuthi kuvele ngaso zafike kubanga lelani saselikhangelele lika-540 ngoba i-281 billion nxa uguqela izisebenzi zonke zikahulumeni kanye labasebuthweni labesipholiseni khasuzebeni ukuthi bangene ku-540. So ngenye indlela-ke kutho ukuthi uzasilela lapha. Ngifisa achasise ukuthi ukhangele wasifikisa ngaphi ukuthi ezomnotho zona ziyasithuthukisa zisifikise ngaphi. Nangu phela thina sesikhangelele ukuthi uJanuwari izisebenzi zikahulumeni ababalisi phela babe behola malini. Sifuna ukuthi singusisekatesi singakangeni kwena uJanuwari ukuze kungadozi bangatholi leyo mali. Kwesithathu engizambuza khona ngimchasisele ukuthi kanti kungani singathi ibhajethi yake iyashota ngoba uthi ufuna ukwakha izikolo. Kanti ekwakheni izikolo lapha kanti kulezi zikolo ezivele zihlezi ezikundawo lapho okule manenxa ezokuthelana okusuka kulethu ama-classrooms ahlupheke. Kanti njalo kube sekusuka futhi kube lani sokusiba lokuswelakala kwemfundo ngoba abafundi bangasafiki eminye imiduli ezikolweni zidilike uphahla zoluthethwe ezindlu. Kuyini akwenzileyo ngalokho esithi thina yi-quality climate change aza kugcizelela akusindise ukuthi ezemfundo zahlukuluzeka kakhulu xa kuthe umumo womkhathi waguquka waletha ubunzima obunjengalokho esike sakubona ngaphambilini. Ngezinye zezinto-ke engizafisa ukuthi azichasise lokungqongqoshe wezimali asitshele njalo ukuthi nxa esefaka phela ku-national development strategy 1 kungena ngaphi khonalokho ngoba lezi izinto ezizasenza ukuthi singazisabamba iinjongo zika-2030.
Asizweni umbono olwela ilungelo loluntu umnumzana Anglestone Swanda ngalolu daba.
Ngitshengisela i-effort ukuthi ngesilungu i-desperation yiwe ukuthi uhulumende udinga ngendlela zonke lapho angathola khona imali. So sebeze bebambane lapho okungadileki kangako ukuthi babambe khona ngoba umkhonomi weZimbabwe uweyame ebantwini abaluswane ababhadala imithelo i-tax. Abantu abaningi baku-informal esikuthi i-informal sector. Abantu abaningi baziphandela, abantu abaziphandelayo abaningi ababhadali imithelo ethiwa yi-tax. Uhulumende ngabe uyaqinisa kakhulu imizamo yokuthi abantu abarana ama-business anjengawethu ngemva kwezindlu babe-formalized ukuze babhadale ama-tax. Lokhu ukuthi bayoshaja ama-cellphone tax akusoze kususwe ndawo ngikugambela ibhrugu elivele selivuthuka.
Ibhajethi le ilokhu isacutshungulwa njalo. Umnumzana Mthuli Ncube ubikwa esithi umnotho welizwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso esedlula kancinyane okuhlanu ekhulwini 5.5% ngomnyaka ozayo. Abalamaphepha awe-Special Zimbabweans Exemption Permit bathi kabakaqali ukulungisa amanye azavumela ukuba bahlale njalo basebenze kwele-South Africa lawo abalawo engavalwa nguhulumeni ngompalakazi. Ngomnyaka ka-2022 uGibbs Dube usethulela lolu daba.
Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingama-78,000 okumele bedinge amaphepha amatsha azabeze behlale kule South Africa kulandela okusanda kuthulwa nguhulumende othi ngasuzeqhubekele phambili ngohlelo lwe-Special Zimbabweans Exemption Permit. Abaphethe amaphepha la bathi basahlolisisa okufunakalayo ukuze belungise amanye amaphepha. Umnumzana Siphongolobe olamaphepha la uthi uzahlolisisa okumele akwenze engakalungisi amaphepha amatsha.
Sisadinga ukuthi sizwisise yonke information before start
sazi ukuthi senzani. Kodwa iningi lethu sizazama vele ukuthi si-apply ona la ma-permit akhona azasi sizaphiwa kumbe sisaphiwa azabalula sikwazi kumbe sisangena kuona la ma-mainstream avele khona kasikwazi kodwa sizazama. Kodwa kwamanje ngasikaqalisi ngoba abantu abaningi ngicabanga ukuthi baseseke-confusion abakangabi leqiniso lakhona singathola ama-details sithole yonke into sizaqala but okwamanje hhayi asikaqalisi. Cabanga ukuthi January kumbe iviki ezimbili yona liviki siyaphela sabe sesitholile ukuthi kwenzakalani.
Ungulube uphinde wathi
ukuthi ungene wenze ama-application wenze ama-appointment udinge eyiyo efithayo kuzasithatha isikhathi loku udinga amaphepha to support ama-permit akho kumbe ama-spouse kumbe ama-marriage certificate kumbe ngama-relatives.
Omunye njalo okumele alungise amaphepha amatsha ngikusezela Sobala Ndlovu.
Ngicabanga ukuthi esimeni somnotho ma leyo ezongivumela ukuthi ngiyithathe engeke ifune imali eningi niye ngakhona ukuthi ngiyene ma ngithathe i-business permit angeke ngize ngiyifune 5 million ngizoyithatha phi 5 million ngizasihambela ekhayeni imbhida sikuyabe sokungasela ngiyindlela ngizohamba ngiyohlala nabantu abami ekhaya vele basekhaya already. So sengithi manje in those 2 months uma ngiqalisa ukuhambisa izinto zami kancane kancane sizifaya lokulufana ngikwazi ukuthi ngizihambele ekhaya. But unless and until kube leli permit engizakwazi ukuthi ngiyi-aplayele ingivumele futhi ukuthi ngihlale e-South Africa I'll stay. But uma ngingakhona ngiye ngifuni waka wabona ukuthi uma usendaweni umuntu umuntu angimaye ukutshela ukuthi endaweni yakho angisakufuni nginikeza ama-terms and conditions zame nilandele lokho okuthiwe umnikazi wendawo. Lakhaya sikhane la. Wasengathi mina bengayazi ukuthi ama-permit ayiwo asekichiwe ukuthi asimele siwayenze. I remember la sikhula vele umama bebe lama-visa ngithi beyenza ama-visa ukuze eSouth Africa. Ma kuvumela ukuthi ngibe le visa ukuthi enginikeza ukuthi after 6 months iya-expire yefika edayini. Sizohamba ekhaya siyo-apply ama-visa lawo. Ma kukuthi bethi si-apply, si-apply ekhaya or si-apply la. But mina obaza kubeka etafuleni yikho siza kwemukela as long kungeke kube nemali edlula more than 5,000.
Omnumzana Ngqabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso eyeZimbabwe Community in South Africa, uthi baningi abazawehluleka ukulungisa amaphepha afunakalayo.
Ama-requirements akhona nxa sikhangele immigration act okwakhathesi abantu abaningi abakhwalifayi. Yikho esithi sisakucubungula ukuthi kuyini uminista anganelisa ukuthi athi akuweve edayi lokho sikutshaya indiva engena. Njalo futhi kukhona okunye okuyabe kufuna amendment yeparlamente. Lokho funa amendment yeparlamente kungaphezu kwamandla kaminista esingeke simlande sithi minister sicela lokho kukhangele ngale ndlela ngoba umthetho uyakuvumela. Kuyabe sekufuna iparlamente. Into efuna iparlamente siyakwazi ukuthi ithatha iminyaka. So kasi soze mhlawumbe sikhangelele okwakhathesi ukutshintshwa kwemthetho eParliamenti sikhangelele okwakhathesi ngoba ngani emergency ukwenza ukuthi sisize abaphethe la ZEP ukuthi kuyini uminister angakwenza ukuthi bancedakale.
Uhulumende wakwele South Africa uthi abangenelisi ukulungisa amaphepha amatsha bazasuswa ngenkani elizweni leli kusukela ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. ELebotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 obizwa ngokuthi i-Omicron baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje. Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lwe-gender-based violence. Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala wehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe. Kumalokitshi amaningi aselezinyanga engelamanzi ukuthi izibi lazo zivuthwa qo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngikhonapha eWashington DC.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.